ngibe lokudana okukhulu lokuzwa ubuhlungu obukhulu. Ukuthi lingakhangela iviki ephelileyo silahlekelwe ngomunye upilot. Ngapha nxa singakhangela uhlangothi lezimoto lezi zihamba emgwaqweni sibona ukuthi kwesinye isikhathi ilanga ngalinye siyabona amabhasi wonala akwanisa ukuthi abe lengozi.
Nxa sikhangelela ukuthi kulabantu abaningi abafayo engozini zamabhasi, kungaba udubo olukhulu lungaphi?
Yekela sithi kuma-drivers ethu kabayekele uku-overspeeda izimota balandele umthetho olandelayo. Njalo sithi kibo banga-overtake lapho okungabe bengaboni khona kuhle. Njalo kuyisicelo sethu ukuthi kabayekele ukuthi nxa befika emfuleni egcweleyo batholakale bona becapha imfula leyo. Singakhangela kolunye uhlangothi imigwaqo yethu mibi sibili. Njengoba imigwaqo nale imibi kakuvumela ukuthi sibe nama-overspeed. Khangela kwenye indawo siyabona ukuthi abashayeli bethu baye bekhagijimisana lendaba yama-target. Khona lapha njalo ke sicele amapholisa ukuthi ba-enforce indaba yama-timetable njalo ba-enforce indaba ye-speed limit.
Singathi imithetho ekhona iyenelisa na ukumisa ingozi eZimbabwe?
Singakhangela imithetho yethu singathi thina ilanga ngelinye imele ikhangelwe nomuntu esingathi yona i-revise. Ngokuba lokhu siyabona ukuthi wona la ama-public safety vehicle isikhathi esiningi ayabe engalandeli imithetho yomgwaqo. Njalo sikhangelela ukuthi yona le migwaqo yethu kayibe ngelungisiswayo nomuthi kayibe yi-rehabilitated ngenxa yokuthi ukuba kokubi kwemgwaqo kuyakwanisa ukuthi lako kubangele ingozi.
Zikhona na inhlelo eliziqhubayo njengenhlanganiso ukuzama ukulwisana lokufa kwabantu ngenxa yengozi zemigwaqweni?
Thina lathi njengama-passengers sikhuthaza abanikazi bezimota ukuthi bona kabafundise abachayeli babo nomkuthi ama-crews abo ukuthi alandele imithetho yasemgwaqweni, njalo ukuthi balondoloze izimpilo zabo baphinde balondoloze izimpilo zabanye lokulondoloza ama-property.